i-experience yami laba ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Joger and ubepusha kakhulu for the past 6 weeks funde okuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin besilo professor John Joger ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo somabhizimusi omutsha, yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama-system asebenzayo in place ngoba and kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho. Ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama-systems asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho i-business yabi lokhu irana. Langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensata or ukubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komdeni. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingazi qakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu eliwulandileyo lapha e-Washington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 e-Afrika yonke. Kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonektha labantu abalapha e-America but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyelileni.
Si ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olweMandela Washington Fellowship ngoSeptember abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-aplayele yona ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.